Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi kuthunqwa abakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa imlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzela eCowdrey Park lamhlanje.
I think la ubalo hlukubhaya kumthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngela sivumelwano. Lokho esibula abantu akubathabisi, abantu bakhonona, kubasuswa kuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende i-High Court kwaBulawayo.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana nomthethwandaba we-High Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngama-candidate, ukuthi kuqondile lokho, isinqumo se-High Court siqondile.
Ibandla lezanu PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho ngoba umongameli Mnangagwa esungule wafeza inhlelo eziningi ezithuthukisa impilo kaZulu.
Ubaba Mnangagwa preacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele mathi nothi kuthule zwizwizwizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abahlali bakobulawayo batshengise ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdrey Park lamuhla. Okucunule abanengi ukuthi inkampani zikamakhalekhukhwini zinikeze ibandla lezanu PF imininingwano yazo okuyikwephula umthetho. Umnangagwa uzakwenzela umhlangano eCowdrey Park lapho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube azancintisa khona kukhetho oluzayo lanxa okwakathesi elakho ukuthola lesi sihlalo ngoba ancintisana laye owebandla le-CCC umnumzana Pasho Raphael Sibanda wamiswa ukuncintiswa ngumthethwandaba. Umlayezo ocunule abanye ngothi, wozani sizobonga imisebenzi lenhlelo zentuthuko eziphakululwe libandla lezanu PF eminyakeni emihlanu edluleyo. Yimi owenu uPresident ED Mnangagwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imbiko esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamisi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi messages zivela kumongameli welizwe, ubaba Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa eCowdrey Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayithole leyo message emafonini abo. So ke asilaqinisa ukuthi ngokunanzelela angibona ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi imessage le bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona. Kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha kwena number zabantu bese bephongukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi ukuthi ubona abo abamakhambana amakhalekhukhwini shuthi yibo abathatha lezo number bazidlulise bazihambise ngale ukubani umnawo kazisebenzisa. Ngokunjalo ke sibona ngathi ngobuningi babantu linqa becoca khona abaningi lezo message bazitholile. Kukhanya ngathi kubhizi sibili ukuthi abantu besihazwe emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe bezithethenga.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele balokukhona nasibelokukhulu ukuthi pho isecurity yabingabi kambe nxa bekhangele sibona inamba zabo saziphonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele-contract le-company zezabomkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le-company lokho esithi ngesikhiwa is-private and confidential akukhangelelwanga ukuthi inamba lezo zinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenamba leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezuzungathi hhayi i-security akayisekho ngoba engakwazi phela ukuthi namanje bazigcwela iganga lonke kutsho ukuthi nxale namba zikhona lama-adres abayaziwa abantu bakhona sebakhaba lokwethuka ukuthi kanti pho sokusenzakalayo. Ayingxenye lawa amakhampani lawa okuyiwo ale namba lezamakhalekhukhwini I think lawa balohlupu bayeqa umthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho sibili abantu akubathabisi abantu bakhonona kubasusa kuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Lokhu sikudaba lozokhetho. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende i-High Court koBulawayo ngoba isithi abantu laba bakhweza amaphepha abo e-Nomination Court isikhathi esasihlelwe yiZimbabwe Electoral Court sesedlule. Ilunga lezanu PF elincintisa kukhetho olufanayo umnumzana Raj Modi laye ukhangelelwe umangalelwe ngomunye umhlali wakoBulawayo othi kumele avinjwe ukuncintisa ngoba laye wafaka amaphepha ake ihola lesine u4 o'clock esechayile. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngeSupreme Court ukuthi izaluphatha njani udaba lweCCC.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana nomthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakhandidate ukuthi kuqondile lokho isinqumo seHigh Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile amathuba besemancane ukuthi labo abakwathiwa bangangene lukhetho balungene lukhetho. Kodwa ke nxa umthethwandaba weSupreme Court ungathi hayi waphambanisa umthethwandaba weHigh Court kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakhandidate ngokusemthethweni. Kanti ke kusengadlulela phambili njalo kubo Constitutional Court kanjalo. Kodwa ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana le High Court kumbe sokuphikisana le High Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukweni ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezanu PF koBulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othumodi angangene lukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana le-constitution, kuhambisana nomthetho we-electoral act okwalaba abanye okwathiwa bangangene lukhetho ngokuphuza kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi sikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile kuthiwe bonke bangangeneli ukhetho. Kodwa ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa umthethwandaba ukuthi umehluko yiwuphi phakathi kwalaba kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana emithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yileyana. Lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumba ihambisana lalokho okufunwa libandle libusana. Konke khona lokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana kungavunyelwana, okuza kwenza ukuthi impi yakhona idlulele iziyefe kaku 2028 ku-election elandelayo.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo imihlangano yamarali lokungena ezindlini okuthiwa i-door-to-door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe ngoba sokusele amaviki adlula nje kancane amathathu nje kuphela ukuthi luqhutshwe ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yebandla lezano PF lempumela imihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emerson Mnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo njalo webandla lezano PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edalela ephalamende.
Lawuzibuki nire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani eMatabeleland region. But abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kule nto ezizaphiwa khona ngalimungameli nguyothi eralini yami ngisiye eMatabeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo iBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So ukuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefike enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo kwaishangana abakhunywa ngo 1912 iyaphela lonyaka idamu liyaqasa kubamba amanzi lonyaka. Kubuye iunit 7 and 8 okungana amagetsi eZimbabwe besihlala emnyameni ngama load shedding, but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona lebuyayo ubaba umnankakho yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La ma-clinics wale sikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo ema-province eze-devolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMatabeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo.
EmaThebeleni North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politburo members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswa ngu-national chairman ewange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilight abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnankagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence, ubaba uMnankagwa upreacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele eMatnorth kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens eMatnorth emaphathini abuya lo msindo eMatabeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMatabeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party. Then in terms of support dadewethu, hawu baba umongameli iDim Nangagwa ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMatabeleland North, abantu bonke eMatabeleland North they are behind ubaba uMnankagwa. That's why ubone kunjani enkayi abantu bazibuyele ngomoya wabo, and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Bayabonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnankagwa. Only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo webandla lezano PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edale lephalamende. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uSthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda, omela iBinga South edalele eParliamente njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland North. USibanda uthi umholi webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imihlangano yamarali kuleso sigaba kusukela mhlazi ku-9 kusiya ku-13 kuyona le inyanga eBinga Wange Lupane Cholocho Mkuza Lebubi. Umnumzana Sibanda uyalandula ukuthi imihlangano kamongameli Mnangagwa iphumelele ngoba esithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo zelizwe ngamabhasi ukuze baye emhlanganweni le.
Kimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya eNkayi. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eCholocho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba la mazupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya eNkayi. Gambe kungayekela njalo ukuba labantu abaningi. Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abaningi ngobuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho ende behambe befike eNkayi bethi besuka eNkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hamba neBinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnankakho ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka kufuthe eBinga ehambe esamwe akala basekele eMathebeleni North. Ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku president's office khathesi nqabe projector singakayila kuma elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma constituencies noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma constituencies. Akala basekele umnankagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi. Ikhubona uthenye ibhasi ebhekileyo duze lelupane kadivelela usulu ibibhalwe Chipinge, ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements umnankagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu. Ngo-2018 amabhakane akhe ebelezithembiso eziningi, khathesi amabhakane wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo umnankagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle, ekwaniseke ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithingele izifuyo zakhe hatho ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho ukuthiwa empowerment. Akula empowerment enjalo. Abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume, abantu into abayidingayo ukuthi abantu ababo bethole imisebenzi, abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amaclinic esebenze. Akonke lokho kunyaka kuchoyo umnankagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu, akubhadali ma school fees abantu abethu, akuholisi ama teacher lama nurse, akuholisi amaphoyisa lama CIO lama
ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleni North. Umongameli uChamisa uyabe eseMathebeleni North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka 9 kuze kuyefika mhla ka 13. Ayengeke ngakunika khathesi amadate lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama double rally. Bathayimela ukuthi lapho esiyabe sifake khona ethu irally lawo bese befaka eyabo eduze. Kuthunywa ikakhulu laba baka Monzo labefazi.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathopeleland South eMathopeleland North njalo emela isigaba seBinga North edale leParliamente.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iNational Transitional Justice Working Group ithi uhulumende kumele uhulumende kamongameli Mnangagwa elokho engakaxolisi ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha eHarare ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli umnumzana Xavier Kasukuwere usekhweze udaba lokuvinjwa ukuncintisa imithethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Awu njalo msakazi labalaleli osithuthu 7 nabingelele kutheni. Sawubona okwenzakalayo kuma-MP awobulawarapa, hayi lokho kunzima, kunzima into eyenziwa ezanu, kodwa hhayi sokuseduzile uphela. Ezikukhalayo nje ukuthi xa kungehlula abantu bonke awafake uxaka omfana omntana president kube nguShamisa, ama-MP la asifakeleni zapho laphana le mthokazi. Yabona
studio 7, studio 7 linjani bahlonitshwa bami. Mina lokudana kakhulu shuwa ngo-president wethu Mnangagwa ukuthi shuwa mainta ade ehambele Russia abe buya sitele tu uPutin uthi asibone sibonane kwakhona siyini yakhe sifunani kuye ngelanto asinceda ngayo. Yena uzawu lokho ehlale bembuthelele izigreba zamahelikopta kahambe bamnike ihelikopta ahambe bamnike ihelikopta uyayenzana abaye kwahlala anikwa eRussia. Kuyamjabulisa ukuthi lokho ningange zigrupa zamahelikopta uyawahlaba amahelikopta. Mina angazange ukuthi bazamlungisela imigwaqo bamnike amakatapila lamathipa ayenzisa imigwaqo yekhali yakhe. Mina ngakwazele uyazehlulekela sho umuntu wathi ngasho uyazihlala phansi ngakungcono kulalokho akwenziyayo. Imigwaqo ibolile bese enkaye khonana kumbe wawubona imigwaqo ukuthi ibole njani enkaye. Uthi akhala umgwaqo maphisa to matopo polisi kubolile kuyimgwaqo bazama ukulungisa phela buzi to stalajani behlula phelela endleleni. Mina ngakuyazehlulekela ngawe yachiya umbuso lahlalele vela lokho kwakakusebenzi lokho mina ngakwashi. Abantu abambe siyarende siyevota sikhiphe umuntu lo embusweni. Ngiyabonga ukuva ngosibana ntole kutswa.
Esalibonani lonke olibingelelayo igama nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi. Yikho ke ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi njengalokhu sisizwa kukhulunywa ngokuthi kuza kuba khona ukutshengisela elizweni laseSouth Africa. Yikho ke bengikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ngakungayenza ikakhulu laba abangelamaphepha abaselizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni libuyele emakhaya ngoba isikhathi sisasekhona singaze saphelelwa imiphefumulo eminingi ngoba elizweni laseSouth Africa sokungenzeka kube khona ukulwa abantu bechiswe abelizweni laseZimbabwe. So ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi kuba ngakungayenza abantu sibone ukuthi siyabuyela emakhaya isikhathi sisasekhona siqale siyebona umumo singaphelelwa imiphefumulo ngoba makukhulunywa kanje kufanele ukuthi sibe lama action esiwayenzayo ukuze sivikeleke ezimpilweni zethu. Ngiyabonga okhulumayo igama lami nguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi.
Studio 7 njani siyaphila thina siyaphila. Ya ngithi la mphawule mbono wami lapho ukuthi uNkulunkulu asizwe ukukhala kwethu abadala bezimbabwe. Sithole uhulumende omutsha lo nyaka. Abadala bezimbabwe bahlupheka lapha abaningi bababulala lapha abanye batshiswa lapha eSouth Africa abanye babulawa bathunjwa ngethunywa kuphela kuzima lapha. So sikhulekele ukuthi uNkulunkulu asize ukukhala kwethu singene eKhenani lathi siphume manje eGibhithe singene eKhenani. Ya akulanto eningi engikhulumayo khona kuphela.
Studio 7, Studio 7 siyalibingelela kambe sijabule kangaka izinto zethu zingafundwa kuyenziwa yini bantu Studio 7 zithi ngikhwele endabeni isicelo sami nazi necomplaini yami nazi. Umuntu wasezwane cholo cholo ngicela like ningikhulumele kumnanga gwalibuzena ukuthi kathi njobe lokuthi khankase kufaka amakhompyutha efakani izimali zethu ke ezacatha emabhenki zingaphi sifuna zona kasitshele zona two le ndlela yokuthi abantu labo bavula abegoogleon bazayenziwani bayafuneka ngoba yibo banaba abalokhu bahamba bejaya abantu futhi ngeke kuphele beutsha abantu lokhu bantu bakithi siyalicela bothuka migomo khiphani iindaba zethu zinjalo noma zizimbi noma zinjani ngoba siyabe sikomplaina ngezinto ethu asiyintando yethu ukuhlala egangeni asiyintando yethu ukuthi sibe layo sayise sile imali eziningi esayisizwayo emabhenki cacha konke imali zethu zacatha zathi nyawo ukuthi zacatshiswa yini uye kufanele sitshele zizabuya na kufanele sitshele siyabonga studio 7 mangake ngakhuluma iindaba zami lezi ngolwesibili mhlaka 2 yabo
Studio 7 linjani siyaphila hayi siyabonga usizo leni lonke elisiza ngalo siyamuzwa umnangakwe ukuthi kathi iminyaka yonke engaka angazi iyamenyezo lo 41 years umnangakwe wabusa izana ukuthi uma ezantshela abantu ukuthi khona umuntu engathi akula magetsi inyama iyabola efrijini embizi ezombona olalowo ngathi umnangakwe lo uyabe kuphi
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalaleli hayi siyabonga umsebenzi esibambela wona lisibambela kahle kakhulu engathi hayi lingayibamba njalo until izimbabwe izilunge ya ngithanda ukuthi ngemphawule kancane ngamakhandidati lawo awe-CCC avalelwe ngaphandle lapha ilokhu njani lako obulawayo lapha yizethi ngiyabona abantu sebeqhala ngathi sebelahla ithemba kodwa kayihluphi le nto le mangabe amakhandidate esisilawo evalelwe ngaphandle awu-12 mabafaka kamqondisi owawezapho ayihluphi le nto le ukuthi abantu bangaze batshone beyigxekana behwebhana besenzani because ma benza so izanu isikhathi linikeza amandla izanu yo la ifuna khona izanu vele ayithandi into ezile phisi ifuna la kungathi kuyaliwa khona ma benza so izanu khona bethola khona amandla so ayihluphi le nto le fakanini amakhansila kamqondisi ama-MP kamqondisi lifake awezapho lincishe izani ivoti lincishe nje ivoti kuphela noma ibafoke bafakile labo abantu babo libancishe ivoti lingabanikeza ichance
siyabingelela emsakazweni we-studio 7 sibonga kakhulu umsebenzi ngelabalaleli bomsakazweni silethemba lokuthi inkantolo namhlanje izongena izakhipha impumela engani iyabonisa ukuthi inkantolo ngempela ngoba kumele uma izek isima labantu betrokosi ukuthi bafaka amapapers isikhathi sisavuma so ngubani omele ekuphike lokho abantu bezanu yiba sibe kuphika lokho ukuthi yibo phela asebe yikhoti kahle so indaba leyi ma ukuthi izaphumelela ukuthi ikhoti iyalo ukuthi abantu betrokosi bangene kukhetho usevikasukwere bayalo ukuthi angene kukhetho kutho ukuthi izanu PF yabisi kothi yasingojaji ojaji bayizanu yonke into nje siyizanu lamapolisa ayizanu so lokhetho ngelikhululeke kuyaso kuyi-rigging nje eyobala ukuthi le zekhi layo izaba yizanu so kangcono ukuthi umnangakwe ezenzele i-election eyedwa one man vote ngoba vele kabe kufana ukudlala ngabantu lokho siyabona
Kum shelele ayi ake sibongene abantu bonke abakhulumayo kunye nani bathatheli bezindaba zimpekeli zezindaba kuba kuhle kakhulu ukucommunicate sizwane abantu ngibona ngazathi sonke sesingene elayinini eyodwa ngoba awuseyinsuku zotshala ukuthi uvote into mina engikhala ngayo ukuthi kathi why siloke sikhuluma yezinye izinto singakhulumi ngokuqondisa ukuthi senze njani asambeni siyevota abantu bakithi singabe siloko sikhomenta sikhona lapha egoli sikhomenta singaphandle bese suke izanu uma isiwinile bese sithina besisenzani hhayi mina ngiyahamba vele next week vele ngiyabe ngisekhaya so into engikhuluma ngayo ukuthi abantu singagqugquzela into ezingasoze siyenze qum jelele sesidumela emasumpeni asibongeni siqhubekeni siye phambili
Sibonge ke abalaleli bethu elisithumele imininingwana yenu kunombolo zethu ezithi 1+12024650318 isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende luza kuba emthethwandaba lamhlanje. abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCountry Park kobulawayo lamhlanje. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC. Hayi isikhathi njengoba ngitshilo asisavumi ukuba siqhubeke sonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa silazo ezinye ntambama ngo-half past seven.